Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandlale MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake ipressure ngapha lathi sifake ipressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedisa ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Le ku-voters roll kuyabe kulebizo lelane lakudala engakachadi. Lama-organization la zawo kabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani kuyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezihlupha zenda bo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho elise kuvota zodlaleleli ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi ye namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambi sesikolo athesa umntwana uhlezi endlini kayenzile ukuthi ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ohlala lo mntana lo udubo uyalazi. So umama ngisuzazama ukukhuluma lo mntanakhe bebonisanthi umntanakhe uyarejista ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade, and njalo siyabe silendleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana mbathile endlini bazasala lobani, and njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi ah, ngangcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi ona ngihambe imango le emide ngiyarejista ukuvota. Njalo lathi esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi manzi lama-organizations abomama celani lincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani, and uzakutshela ukuthi sifuna ukuthi ngiyerejista ukuvota, ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga ekhona ukuthi even i-ZEC ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula i-voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and lakho okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo oludlulileyo ukuthi kulokhu khonono okuthize, abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyangceda ngani ukuvota. So nathi ithi esingena khona sithi hhayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapho ade ufisa ukufika khona, ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bebabhizi basemalayinini amazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini, laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education,
Leo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shirie Tenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.